sabona ngesikhathi samgazi kawubele ukuhlala kuJohana, sikhangelele ukuthi singadobha izidumbu phansi, ukunyamalala kwabantu, ukubothwa nokudingelana nje amacala angekho. Sesiqalile ukukubona ngoba sesitshelwa kathesi ukuthi umnumzane uJeza wabulala umuntu, kulabanye abazalandela. Lokhu uma sikhangelane lakho sokutshela izinto eziningi kakhulu esesizicabangela, ukubana ukufa kwamasotsha ikakhulu laba abaku-top njalo ababephathekile ngesikhathi sekuba 2017 esimoyo labanye asebafayo, kusikela or kumbe kukhomba ukuthi kule sandla semfeni ngempela. Lokhu kwakusenzakala ngenxa yokuthi bafuna ukuyiphena uJwenda. So bangabe sebeqala ukukhuluma ngendaba le ka-2010 sebesazi ukubana umnumzane uJwenda usewuyifikasela backup, sebebaqedile abantu abakade bengamsupport ngezinye zezinto ezikhona lezo esiqala ukuzibona esezivela mseko.
Siyakuzwa baba Mlalazi, okunye-ke
kuvele kujwayelekile ukuthi ngezikhathi ezinjengalezi abantu baqala ukuhlukana, baqala ukubulalana ngenxa yabona sekule agenda. Nizakhumbula ngesikhathi sikamdala ukubana uthe siyakhiswa ngesikhathi sekhulu amaprovinsi wonke angisakhumbuziphi eyayingamende base bemendesile. So yilikelihood engaba khona kubana bangaphumelela icebo leli lika-2030 wonke amaprovinsi amendoda aqhubeke labo abawopposi yena okwakhe sabona ama-general mhlawumbe bakhona abanye abantu i-ZANU-PF asebezasukuma ngaphandle kwamaoveteleni bathikisana nayo le yinto ku-eskalethe udlwangudlwangu lobu lokubulalana. Kumbe bazakwesaba bazithulele ngoba kuvamile ukubana abalembono ethile bagcine bethule bephakathi kumbe sibone i-history iziphindaphinda. Sabona ngesikhathi sikamduru abantu bexotshwa orika ukonde sagcina sibona i-emergency yeZimbabwe Civil Service. Ngingazi ukubana kungenzakala kodwa kangikholwa ukubana abantu abakhona manje bangaba le capacity yokubana bafome enye iphathi.